uthi ukuthi sekufosa umuntu ukuthi athathe lowo muntu wabephaswala ngoba ngeqiniso elihle ukuthatha umuntu osebhotswana wonesezimbabwe hhayi vele kakusebenzi ukuthatha umuntu esecanada unila uthi sezithathini vele kuhle kuphikisane nebala lonalelesiphi ezithathini so kudala ukuthi abantu abathadileyo badla abantu abahlala bengandawonye njalo kubafosa ukuthi omunye abe lomunye ongane omunye abe lomunye ongane okuyinto engekhoyo esintini sakwethu njalo kuyinto elihlazo
kodwa siyabona ukubana lezi nsuku kulenkundla zokuxhumana o-WhatsApp labo-Facebook akungeke na kwathatha indima efana leyaleyo eyayithathwa ngabo-anti
kwabathatheleyo bobabili into ze-WhatsApp into zobulize kunenkina zisebenzi kwabathatheneyo bobabili obabakazi sebengadlala indima yabo besebenzisa ubulingi ama-WhatsApp obabakazi yikho lapha sengingakhuluma singe kodwa obathatheneyo bona bobabili kufanele babe ndawona xa besecanada canada xa bese-South Africa South Africa kungenxa yani abantu ubala elithi thathana lithi ukuthi laba bobabili sokumele babe ndawoni xa besehlukana bahlukana kwesikhathi esilithwana lokhuyana okwakuthi umuntu yoagade umfazi yena esecanada umfazi lakhe ezimbabwe hhayi kulihlazo elimangalisayo njalo kudala umumo ongalunganga phakathi kwabathatheneyo phela umuntu kathathela ukucoxa naye ngobulele kuthathela ukuthi akuwathela ku-ayindle kuthathela ukuthi akuphekele kuthathela ukuthi akuvuse buthongamelele ayizuvuse uqoqa kubi athi sokutheni sikaziniiwe sokutheni sikajuda ihoqa njani thilira kunengi okuvusela umuntu elini so kuqakathekisa nawo babe bobabili babe bevusana bexoxisana ebuthongweni hhayi khona ukuthi babe bexoxe nge-WhatsApp
Asithi bona labo abafuna ukuthathana basezweni linye kodwa akula phela o-anti khonapho
hayi babe ndawo yelizwe hayi kuyenzeka obabakazi sebengaba ngabalilaba nabo kuhlobo okukhathana solungu bekhonapho kulelo kanti-ke njalo nefonini ubabakazi sekungakhulunywa naye efonini akhulume lomfenyana athathi nabayise kubane wabo fakhona lemabhutini enkayi abathi elithi umntwane selongane batsho bathi hhayi kubambenini beselibatshela ukuthi ngo-December siyabafuna ekhaya sezobabona mathuba akula muntu ongasebenza ecanada engayikibo loba nini kobe sokumele ukuthi babe beqhubeka besazana thi sebehlala ndawoni kodwa ngo-December babuye bazozigeze bazalini bafuwe indambi yabazali u-anti sebahlanganisa ebamela omakhalekhukhwini
amalobolo abesebhadalwa nge-moneygram
ukuthi sikhulumisane sithinithini kodwa amalobolo phela into ekhanjiswayo ikuzibusiseke sekungathi osikhulumisane izimadlalane ezimali lezo ziphume ukuze kodwa kulindelwe ukuthi uyezu uzolivela ilobolo ekhaya naye belahlahlale kodwa ukuze efikile leso sikhathi abandizelazo aphela zinhleli bizigqile ahlade ngakhiphe khona ilobolo
manje lokwane kwakusenzakala ekadeni ukuthi nxa sekungathi kulamaphutha ayenzakalayo emtshadweni kuyabizwa o-anti kumbe omalume manje pho abantu laba nxa behlala emazweni bazaqeda njani indubo zabo o-anti bekhonale khatshana
ikotho uhlupha-ke khonapho yikho ubona amajigosi esemaningi kangaka asedala ikoko lokho phela ukuthi wakumehle ecebela kubabakazi pho ubabakazi yabea sabonela katholakala ilula ukuthi siye ebanganini abangane bathi mina kuyini belebe yakwenza mina kuyini abangane besebekulahla bakulahla uzishiyumenti wakho ngenxa yokuthi sele ubabakazi eduze ozakuphuthela into eziqondileyo akubele phasi amaphala.